Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 Ntulikazi 2018 ngo Gift Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lukesi lo dava lwama ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifeza njani. Ngoba kubalot ikho lapha kungani kulodumo.
Ikhomishini yezokhetho ezek ihlehlela emuva kwisiqondiso ebesifakile ebesisithi abantu kumele bavote phambili kweziphathamandla zayo lama-polling agents.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisa ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze.
Abomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphembilini kokhetho. Amapholisa akwele Zimbabwe athi aselungisele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla yazise ukuthi isitshiyane lomthetho ebufakile obusithi abantu kumele bavote phambi kweziphathamandla zayo lezamabandla ancintisayo ama-polling agents. IZEC ihlehlele nyovane ngemva kokuhlaselwa ngamabandla aphikisayo esithi ukuvotela phambi kweziphathamandla lezi kuza kwethusela abantu behluleke ukuvota bekhululekile. Ngokunjalo iZEC ithi isibuyela kundlela obekuvele kuvotwa ngayo lapho umuntu angena khona ebhokisini lokuvotela eyedwa i-polling booth avote engabonwa muntu. Leli linyathelo elamukelwe zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network kanye lamabandla aphikisayo lanxa nje esithi kusakunengi okumele kwenziwe yiZEC ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Sixoxe lesiphathamandla somanyano we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo.
Thina njenge-MDC Alliance sithi khona sivele kasibuyele emuva. Esikufunayo kuzeki ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo bafeze izifiso zikaZulu lapha akhalaza khona ngokuthi akasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto. Ngoba uZulu sesaba ukuthi baze bancedisa izani ukuthi intshontshe ukhetho. Lukesi lo dava lwama ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yilo ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifeza njani. Ngoba ku-ballot ikho lapha kungani kulodubo, ngoba ungakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotele ukuba ngu-president i-23. So singa-divide 23 by 2, at least kangeni u-2 wonke 11 and 12. Kodwa yena bona abakwenzileyo bathi iphepha lokuqala elama-president bathi 1-14, elesibili bathi 15 sebefaka umnangagwa phezulu, okuyikho kungayisikho emthethweni we-Electoral Act. So sithi thina akulandele i-Electoral Act ukuthi i-ballot kumele uma iphuma injani. Njalo ingaphumi injalo iyabe seyinyanyisa ngoba kayivele ayicacedakali ukuthi injani. Njalo kukhombisa ukuthi iZEC incedisa izano ukuthi baqile lapho.
Siyazi njalo ukubana iZEC ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll, lithini ngalokho?
Ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zifezwe yiZEC, ngoba kumele sisuthiseke thina njenge-MDC Alliance ikhokhelwa ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters roll kayisiyo leyane ekamubeli. uhlupho lukhona ukuthi ngabe ngasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane zenkulungwane zamaphepha lapho kufake khona i-voters roll, ngoba sifuna ukukhangela, ngoba isikhalazo sidingiswa ukuthi kumele isithombe salo lalo owarejista sibe yiso esiphumayo ukwenza ukuthi kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngowomanyano we-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Beitbridge. Kusenjalo, amapolisa namuhla ayelise umanyano we-MTC Alliance ukuthi utshengisele emahofisini ezek kusasa usola ngendlela i-commission le eqhuba ngayo amalungiselelo okhetho. I-MTC Alliance ibilobele amapolisa iwazisa ukuthi izatshengisela kusukusela ngo-10 o'clock ekuseni kusiya ngo-5 o'clock ntambama. Kodwa amapolisa akwalile lokhu ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi umanyano lo uke watshengisela njalo kumaviki asanda kwedlula. Abomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphambilini kokhetho lwangomvulo. Isikhulumeli sogatsha lwalomanyano olubona ngezamalungelo oluntu ole-United Nations Human Rights Office, umnumzana Liz Throssell, uthi lanxa besuthiseka ngokuvunyelwa kwamabandla ukuthi akhankase ekhululekile, baphatheke ububi ngokwethuselwa kwabantu lokhu. Uthi ihhofisi yakhe isithole imbiko yokwethuselwa kwabantu ngodlakela endaweni eziningi zelizwe kweleZimbabwe. Lanxa umnumzana Throssell engatshongo ukuthi yiliphi ibandla elenza lokhu, inhlanganiso ezizimeleyo ezikuqela iZimbabwe Peace Project zithi yiZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto, bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le, bayilalele leyo mbiko, bayilandelele, bayikhuze ngokunjalo. So benze into eqondileyo kakhulu.
Abebandla leZANU-PF abayibo abetheswa umlando wokwethusela abantu, ubona besiba le ndaba yini ngokuthi i-United Nations ibafaka amehlo kanye lezinye inhlanganiso ezijiyeneyo ezizimeleyo?
Bale ndaba kakhulu ngokuba umbuso uguqukile emhlabeni ngendlela oZimbabwe efakelwe ngakhona izibuko ezinkulu. Uzakhumbula ukuthi lizwe liphelile dungo kungabi lobudlelwane obufaneleyo lamanye amazwe omhlaba. Kanti-ke amazwe omhlaba wonke jikelela cacile lathi ubudlelwane ukuze sibe labo labo ukuze basincedise kwezo umkhonomi sidala imisebenzi kuvuswe i-industry, kumele sibe lokhetho olukhululekileyo. Ukuthi ukhetho olukhululekile kuzaba yibo abatshoyo njengoba babethumele izithunywa zabo ukuthi zizokhangela. Nxa ngabe sisithi thina kuyinto yokudlala nje lokho abakukhulumayo, sizathi ngemva kokuthi sesivotile wabuyela lo obuyela esikhundleni kumbe ubuyele ngemva kokwethuselwa kwabantu, uthole ukuthi umhlaba kawusincedisi kancane, kwehlileka ukuthi kuvuswe ilizwe. So kumele bakuthathe kube yinto eqakathekileyo naleyo bayilungile.
Abavotayo bona ubona besethuseleka labo?
Ngibona balutshwana abantu abasalalela ukwethuselwa, abantu sebaphaphama kakhulu, sebekwazi ukuthi umuntu lanxa engakwethusela kumele uhambe uyevota ngendlela oyithandayo. Kodwa bona laba balutshwana babe bethukile baningi kakhulu okhethweni, ngoba phela ukhetho luhlukaniswa ngabantu abalutshwane kakhulu. Akujwalekanga ukuthi kube lo muntu owina nge-99%, kuyathiyana kancane. Bona laba babethuselwe ngenhlanyelo, kwathi zakuncitha inhlanyelo, zakuncitha ukudla, zakuncitha lokhu lalokuyana, babe babaningi ngokwenele ukuthi bavotele iqembu akade bengafuna ukulivotela.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekoBulawayo. Amapolisa kweleZimbabwe athi aselungele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela, ngoba kunje sokuthunyelwe inkulungwane ezidlula amajumi ayisikhombisa 71,000 zamapolisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezokuvotela. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Sokusele insuku eziyisithupha kusuku lokhetho amapolisa athe loba udlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho lulutshwane lonyaka kulendawo ezimbalwa esezike zaba lodlakela ezinjengeshithungwiza noton le-Epworth njalo amapolisa aqaphela lezo ndawo osokwenze bengezelele inani lamapolisa. Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba esigodlweni samapolisa eHarare, uCommissioner General Godfrey Matanga uthe uhlangothi lwakhe lulungiselela lolu khetho ngokufundisa amapolisa ngokuthi aziphathe njani phambilini kokhetho nalapho luqhutshwa ekulondolozeni ukuthula lokuthi basebenze njani loZulu.
When we started this exercise sometime last year, and to be too exact, His Excellency the President, Comrade E.D. Mnangagwa, actually made
siqala lolu hlelo lukakhetho ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa wavela waphuma egcekeni ukuthi ilizwe lalizaqhubeka phambili ngokhetho ngomnyaka ka-2018. Kunjalo sathi lesifiso sokuthumeza amapolisa afika 64,600 lizwe lonke jikelele, kodwa kusiya ngesikhathi ngemva kokuba izeki isengezelele ezinye indawo zokuyavotela ezingafika 1,391. Sagijima sangezelela amapolisa, kathesi sesilamapolisa afika 71,000.
Kusenjalo kulezinye indawo elizweni udlakela olulokhulu senzakala ngemva kokuba amapolisa ethembisa ukhetho olulokuthula. Isiphathamandla samapolisa uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi lezi zehlakalo zodlakela ezinlutshwane njalo sebengeze inani lamapolisa azabe khona ukuthi uZulu avote ekhululekile.
Into engifuna ukuthi ngixwayise amahlaba ezulu eZimbabwe ukuthi sicela ukuthi ukuthula lokho kukhona kathesi kuhlale kukhona. Sicela ukuthi indaba yepeace ibe indaba yomuntu wonke eZimbabwe wonke abone ukuthi we are all observing peace. Siyalicela mahlaba ezulu ukuvukelana sisenza ilokuzeni i-violence akusincede. Abantu yomzini ama-international observers kufanele bahambe kibo ebekhuluma ukuthi amaZimbabweans bayenze kuhle i-election yabo.
Kodwa abanye abantu baphambana lokushiwo ngamapolisa besithi amapolisa akhanya engazinikele ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo. Amapolisa azabe egcine indawo zokuvotela mhla wokhetho aphiwe ithuba lokuvota ngepost of voting amaviki amabili edluleyo ukuze baqhube umsebenzi wabo kahle mhla wokhetho. Umkhulu wamapolisa uMatanga uphinde wagcizelela njalo ukuthi akulamthetho osho ukuthi ukuvota kwamapolisa ngepost of voting kwakumele kwenziwe phambilini kwabenhlanganiso ezinjenge SADC, ZEC kanye labanye ababona ngokuqhutshwa kokhetho okumangalise abaningi elizweni. Ukhetho lweZimbabwe lenziwa ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa abantu abaningi besabela udlakela nxa ibandla leZANU-PF linganqotshwa. Kodwa amapolisa wona athi olonyaka luzabe lukhululekile njalo lulokuthula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Kusenjalo ngesikhathi kulokuphithizela ekweleZimbabwe, abezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. Incwadi kwezenotho zithi kuyadingakala ukuthi kuvuselelwe umkhuba wokulondoloza imali elizweni engasetshenziswa ukwakha umnotho welizwe. Intethela izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Iningi labantu eZimbabwe liphila ngokuzisebenzela kulandela ukubhidlika komnotho welizwe okwesikhathi eside. Emhlabeni jikelele, isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% somnotho welizwe siba yizimali ezilondoloziweyo ngendlela ehlukileyo, kungaba semabhanga kumbe ezikweledeni loba ezitshaliweyo emsebenzini yamakampani okuqakatheke ekuthuthukiseni komnotho welizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Association of Savings and Credit Unions of Zimbabwe, umnumzana Owen Mabukwa, uthi kulo dubo eZimbabwe kuleli hlandla lokulondolozwa kwemali emabhanga loba ezitshaliwe kumankampani.
In Zimbabwe, there's no culture of savings anyway. I think people need to be
umkhuba wokulondoloza imali eZimbabwe awukho sibili, ngoba angani abantu kumele befundiswe ngalo umkhuba ukuthi kushone ukulondoloza imali. Abanye bacabanga ukuthi ukuze ulondoloze imali kumele ube nemali eningi eshiya enye engaseceleni. Kukanti ukugcina lokulondoloza imali yikuzinikela.
Oqhubeke ethi inhlanganiso yakhe yagcina isima ukusebenza ngenxa yomumo wezomnotho ethi sebeyivuselela okwamanje. Noma inyanga kaNtulikazi iyinyanga yokunanza ukulondoloza imali emhlabeni jikelele, eZimbabwe kayikaqathekiswa kangako. Ele Zimbabwe lalivelele lo mkhubalo njengawo wonke amazwe, kodwa laphanjaniswa eminyakeni elithume edluleyo lapho abantu balahlekelwa zimali zabo bagcina bengesethembeli ekuzigcineleni emabhanga. Ocubungula ngezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lumkhuba kumele uvuselelwe, njalo bamabhanga kumele bebe lemizamo yokuhuga uzulu.
Yenzakale uthi ama-banks kumele afake i-interest, kumele anike abantu ama-interest uthi ahuge abantu ukuthi babuye ukuzogcina izimali zabo.
Iningi lithi ukusilela kwemali emabhanga lokunikezwa imali zamantshontsho ezingatsho lutho usuyilanda imali yakho kwenza bengafuni ukubona lo mnyango webhanga, njalo leyo mali ingeneli ngoba intengo isiya iqonga. Ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lethule umbiko okhomba ukuba kube lokwehla kancane kwentengo yokudla esuke kusilinganiso se-minus 0.03% ngombimbitho isiya ku 0.02% ngomabasa lonyaka. Kwathi intengo yenye nje impahla engayisiyokudla yaqonga ngesilinganiso esisuka ku-minus 0.36% kusiya ku 0.11% ngesikhathi esifanayo lonyaka. Ikakhulu intengo yegwayi, utshwala, izigqoko, imfundo, izicathulo lokunye okuyinto esinda abantu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa labamabandla achiyeneyo abancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo weGreece lubika ukuba kufe abantu abedlula amajumi ayisikhombisa engozini yokuqhamuka komlilo emaguswini ngalesi sikhathi sokutshisa kwalimala abedlula ikhulu. Umsakazi wesabelo seLaos kwele South Korea ubika ukuthi kufe abantu abambalwa kwalimala amakhulu athile engozini yokudilika komduli wedamu elikhulu laleso sabelo eliyilo elinezitiji zamagetsi amanengi. Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo mayelana lezimiso zabamabandla ezombusazwe abakhankasela bethembisa abantu ngezomnotho besithi bakhangelele umbuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo kwezenotho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bathi izimiso zamabandla wonke angene kukhetho lwalonyaka aphose afane, kodwa bakhangelele iZimbabwe elombuso ohlukile njalo ozaqala ukuvuselela ezomnotho esazibhazalele ngesisu sikhuluma nje. Unkosazana Jacqueline Ndlovu uthi kwezomnotho amabandla ethula okufanayo, bona bakhangelele ukuvuselelwa komnotho abantu bathole imisebenzi.
Ngendaba yamamanifesto nginanzelela ukuthi bonke abantu labo bebekopana, ngoba yonke into abayitshiloyo bonke babhala into efana naye. Mina njengomhlali wakho wapha eZimbabwe bengicabanga ukuthi amaphathela azaphenduka kithi azobuza uthwele sifunani, ngoba mina kimi into eyisiqokoqela yikuthi umkhono womuvuso abantu bathole imisebenzi.
Evumelana loNdlovu, umnumzana Joseph Phiri uthi bakhangelele umbuso wezabelo ozavusa ubulawayo.
Imanifesto ikhuluma ngedevolution of power ekwezokwazi ukuthi ithuthukise abantu bakithi bethole le msebenzi.
Osakhulayo uThubelihle Ncube uthi ngemva kokhetho bakhangelele ukuba amabhanga atholise abantu imali.
Endesukhangelele ukuthi imali ukuze ibe khona elizweni. Ama industries ethu kumele ukuthi aqalise ukusebenza. Like olawayo, we hardly have any working industries. The only parastatals that are working are government parastatals anjengabo Zesa, which are actually struggling to work freely because abulawa corruption ekhona kubantu abayibona abahlele ezikhundleni zona lezo ezamankampani nalawo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Libhamen Bebe uthi kunenye abakuthenjisiweyo njalo izimiso lezi zehlukile kulezimele zenziwe masinya lezi zathatha isikhathi.
Ikwazi ukuguqula esingakuthi state of employment yabontanga abangela msebenzi, abatshona behlezi, abatshona bephanjaniswa izidakamizwa ukuthi bathole imisebenzi, bethole amathuba. Okwesibili yikuthi nxa lawa mathuba esitholakala akuqakathekiswe labo abantu abahlala kulezo zigaba ukuthi bathole lawa mathuba. Okwesithathu yikuthi sibone ukuthi imali ebantwini iyatholakala.
Umnumzana Jetness Moyo uthi laye ukhangelele umnotho okhululekileyo ezweni jikelele.
Okay, yes, kukhangeleleyo kakhulu abakukhulumayo yikho lokho ukuthi umnotho wethu uyabona ukuthi laba ababusayo kwamanje bawubambe bona ngokwabo ezandleni zabo. Thina kithi kakulanto ebuyayo, kodwa ungabheka ama-independent analawa and iningi lawo ukhona lapha uKhizito, ukhona lapha phakathi kobulawayo. Ephakathi kobulawayo khona lapha ule business khona lapha. Uyabona yonke into obudlova okwenzakala phakathi kobulawayo, isenzwana umnotho uyachitheka, akulabantu abasimeleyo abahlala lapha kobulawayo. Abantu bonke bangaphandle kobulawayo. Uzozo sokuthiwa masifuna izinto ufanele siye zilanda kwezinye indawo. Yikho singakufuniyo, sifuna ukuthi executive yethu ibe khona lapha kobulawayo isihlelele zonke izinto zethu phakathi kwedolobho lakithi.
Iningi labantu bakhangelele ukuphuma ebunzimeni obubhekane lelizwe kwezomnotho, bethi ukusilela kwemali emabhanga kumele kulungiswe ngokuphangisa, ukusilela kwemisebenzi lakho kumele kulungiswe, amankampani avalayo aqale ukusebenza ukuze ilizwe livuke kwezomnotho lokusebenzelana lamanye amazwe okuzadala ukuba imali ibe khona ezweni lemisebenzi. Nyimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2.4 million ezibhekane lodubo lokuswela ukudla okweneleyo, loba nje indawo eziningi zelizwe zithole isivuno esihle nyakenye. Lokhu kwethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-United Nations World Food Programme, umnumzana David Beasley, emhlanganweni wabezintatheli zindaba eJohannesburg lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Enkulumeni yakhe labezindaba, umnumzana Beasley uthe iZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha ezansi yezwekazi le-Afrika ezabhekana le ndlala enkulu ngenxa yokoma kubangelwa ikuguquka komkhathi. Uthe ukuswelakala kwezulu kwezinye indawo zelizwe yikho okube imbangela enkulu yokusilela kokudla kulaba abedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Uthe kwamanje inhlanganiso yakhe isiza laba bantu ngokudla kanye le mali abathenga ngayo ukudla okwakha umzimba. Uthi bakhangelele ukuthi lo hulumende asebenze katalala ukuxhasa inhlelo zabo.
Let's hope that the elections will bring about a government that's moving in the right direction. Because
asithembele ukuthi ukhetho luzaletha uhulumende ozakhokhela ngendlela eqondileyo. Ngoba singakhangela ukuthi iZimbabwe ibikuphi eminyakeni elithumi edluleyo, siyabona ukuthi akusosomiso kuphela esiyimbangela yendlala, kodwa kukhona okunye okwehliweneyo.
Inhlanganiso ye-WFP ithi kwezinye indawo eZimbabwe iphathisa abalamba laba ngenhlelo zokulima imibhida ukuze bazisize. Njengoba keZimbabwe phakathi kwamalungiselelo okhetho, bakhona bathi ukudla koncedo lokhu kusetshenziswa ngabanye kwezinye indawo njengesikhali sokusitholela amavoti. kodwa umqondisi we-WFP ezansi yezwekazi le-Afrika unkosikazi Lola Castro uthi inhlanganiso yenza konke okusemandleni ayo ukubona ukuthi lokhu kudla akusetshenziswa kwezombusazwe.
We do have proper monitoring and the monitoring
silabo abaqapha isimo njalo basiqapha kuzo zonke indawo lapha esipha khona lokhu ukudla. Silezisebenzi zethu eziba leqiniso lokuthi ukudla lokhu kuya ebantwini abafaneleyo lokuthi akuphiwa ngenjongo yezombusazwe. Ngiyaqinisekisa ukuthi ukudla loba imali esipha abalamba ukuphiwa abalendingeko kuphela.
Umnumzana Beasley yena ukuthaza uhulumende ukuthi basungule inhlelo zokulima izilimo ezimelana nokoma. Uthi ngcithi kwezokulima zeza ukuthi ngoqhubeka kweminyaka isivuno somumbu siyaqhubeka sisehla. Bedlula izigidi ezilijumi lanhlanu 15.5 million abantu ababhekane lendlala emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
I-Studio 7 lisuza siphuma ngapha e-Washington DC. Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lo mongameli Vladimir Putin wakwele Russia basanda kwenza umhlangano edolobheni le-Helsinki. Bakhuluma ngokususwa kwebutho lakwele Iran elizweni le-Syria. Okunye abakhulume ngakho kuqoqela izikhali ze-nuclear elizweni le-Iran, ukuvikela elizwe le-Israel, okwenzakala e-North Korea lakwele-Ukraine, njalo lokungenela kwelizwe le-Russia kukhetho lwe-Melika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi umhlangano lo wavula amasango okukhulumisana phakathi kwelizwe le-Melika lele-Russia. U-Heather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole State Department, uthi kulezinto ezintathu ezethulwe emhlanganweni lo ezihlolisiswa okwamanje nguhulumende kaTrump. Uthi okokuqala ngokuthi kube labosomabhizimusi bemazweni la abazahlolisisa indlela zokudlelana ngayo. Okwesibili ngokokuthi kube lenhlanganiso yezingcwethi ebona ngezokuthengiselana lokudlelana kwamazwe la. Uphinde wathi bakhulumisana ngokuthi kumele kulandelwe abakhulume ngakho e-Helsinki okumele kwenziwe nguhulumende wakwele-Melika lowe-Russia. Wathi kuphela umhlangano wababili laba uTrump wakubeka sobala ukuthi kuyaziwa ukulwa kwamazwe la njengoba ilizwe le-Melika lafakela ele-Russia izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kukaTrump e-Crimea kwele-Ukraine. Uhulumende we-Melika uhlutshwa yikusetshenziswa kobulembu be-internet lilizwe le-Russia ikakhulu kwezokhetho. UTrump uthi amazwe la alakho ukudlelana okungcono nxa kukuthi engabambisana akhethe lokho okumele bedlelane ngakho. Uphinde wathi umhlangano wamazwe la wenzelwa ukuthi kube lokubudlelwano okuphakeme ngokuhamba kwesikhathi. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe le-Melika. Ngokuhlukana ukuthi sikhangele ezinye indaba ebesikhokela lamhlanje. Ikomishini yezokhetho ezek yazise ukuba isitshane lomthetho ebewufakile obusithi abantu kumele bevote phambi kweziphathamandla zayo leziphathamandla zamabandla ancintisayo. Amapolisa akweleZimbabwe athi aselungele ukuqhuba ukhetho olenguquko njalo olokuthula. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uJeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.